Lokhu kuza ngesikhathi uZulu ehlala amahola phose angamachumi lambili. I-18 hours engelamandla kagetsi, isimo okuthiwa yiso esengezelela ukuthi isimo somnotho welizwe siqhubeke sisiba sibi. Umqondisi we-National Consumer Rights Association iNakhora, uMnumzana Effort Ncube, uthi ukuswelakala kwamandla kagetsi kudala inkinga eziningi.
Ezomnotho ziyahlupheka kakhulu, ziyadileka nxa ngabe kungamanga kahle kwezamagetsi. Amandla amagetsi nxa engekho kwenza ukuthi abazemabhizinisi basebenzise odizili lezinto ezinjalo, basebekhweza intengo yezinto bese zidula lezo zinto. Kanti ke uZulu uyahlupheka la njalo ngoba uyacinethe ngoparafini lezinto ezinjalo, izinto akade engasoze azithenge ngaba amagetsi akade khona. Ezomnotho ziyadileka, kuvalwe amankampani, kuvalwe imisebenzi lezinto zonke leziyana.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uMnumzana Mlandu Ncube uthi ukusilela kukagetsi kuyaphazamisa imisebenzi eminingi kamansipala.
Udaba lokuswelakala kwamagetsi luyasihlukuluza kakhulu njengedorobho. Okokuqala, njengoba lisazi ukubana ukuze siphampe amanzi anathwa izakhamizi kumele sisebenzise ugetsi. Manje nxa engekho kuya-affektha ama-levels ama-reservoir, kugcina kusenza ubana izakhamizi singasatholi amagetsi afaneleyo. Njalo okunye, njengoba likwazi igetsi yilo elilayitha idorobho. So nxa amagetsi angekho kuba mnyama edolobheni, ngitsho le industry nje generally iyabe ingasasebenzi. Uba affected kwe-performance ye-industry, it affects i-revenue lezi imali omele zibhadala kumunicipality.
UMnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, naye uthi ziningi inhlupho ezidalwa yokuhamba kwamagetsi okugoqela ukugqekezelwa izindlu ngamasela.
Izakhamizi zakoBulawayo ziyakhonana kakhulu ngaloko okwenzakalayo okuthathelwa amagetsi. Okokuqala ezikhala ngakho yikuthi ziyananzela ukuthi amagetsi la ayahamba lobanini. So izakhamizi zacela kudala ukuthi azinikwe i-timetable elandelwa ukuthi lazo zibone ukuthi zikwazi ukuthi zizalungisa njani impilo yabo, ziplane kuhle. Kodwa lokho akwenzakali. Uhlupho olukhona ukuthi asuke ahambe isikhathi eside kakhulu. Abanye futhi bale mithi yena, le mithi babe le condition, impilo yakhe yabe le condition, health condition. So kuyahlupha-ke khona phana ukuthi ngamagega ami isikhathi eside kuyahlupha. Imithi yani bengafaka ku-deep kodwa ifakwa ngapha. So abantu bayengozi ukuthi le mpilo zasesengozini nxa yakhona. Lapho ukuthi amagezi ahambe kusuku nje abantu kule ngozi ukuthi amasela basuka bathola amathuba okubana bagangele abantu baba.
Inkosikazi Nolwazi Maphosa isakhamuzi sakoBulawayo eNkulumane uthi amagetsi awasabaphi thuba ngoba asehamba nsuku zonke.
Ngokuhamba kwamagetsi kusekunzima ukuthi senze amabhajethi ethu ezindlini. Singakhangela izithiyebo ukuthenga nsuku zonke kunzima ngoba imali siyithola kanye ngenyanga. Nxa amagetsi ehamba kangaka sokunzima kakhulu. Okunye okusizwisa ubuhlungu ukuthi asikwazi ukuthi i-timetable yakhona imi njani. Ngabe siyakwazi i-timetable bekuza kuba ngcono.
Unkosikazi Judith Ncube, umphathintambo wesabelo seBulawayo Metropolitan, uthi ukwakhiwa kwesitishi seWange kuzakwenza ukuthi ama-industry engavali.
Nxa sokulungisiwe izakhiwo lezi seWange ezikhwezelwa kumbe ezivaselwa nge-coal, sinanzelela ukuthi kuzasisiza kakhulu njengabanikazi beZimbabwe ukungezelela electricity. Ngaleso sizathu sinanzelela ukuthi kuzancedisa kakhulu kakhulu kithi na lawayo obula silama industries siachiyeneyo. Ngaleso sizathu siloyisa ukuthi i-electricity ingathi xaxa ibe ngcono, kuzakwenza businesses ephe the best service ebantwini ama-consumers.
Ikhampani yamagetsi eZimbabwe Electricity Supply Authority isanda kwethula umbiko wokuthi ikhangelele ukuthi ukutholakala kwamagetsi elizweni kuza kuba ngcono ngenyanga kaMbimbitho lonyaka nxa sekuphele ukulungiswa kweWange kanye lokuba abeZimbabwe River Authority bengathi amanzi edamu leCaribe asemaningi okungavuma ukuthi kugaywe ugetsi. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund layo isanda kwethula umbiko othi umnotho weZimbabwe uyehluleka ukuphakama ngenxa yezizathu ezimbalwa, kodwa esihamba phambili kuyikuswelakala kwamandla kagetsi. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.